Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubeki wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebelelandi leNkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alichumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba loluhlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhe besola loluhlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani nje labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olweGugurahundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele indaba sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalendaba. Ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalendaba. Eyiyona lokhu isihlupha lanamhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalendaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke. Bahamba bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela lolu hlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na lolu hlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile, kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi luhlelo lonolu olweGugurahundi. Liqiniso lelo. Kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni. Iyali lokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu, okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana njilo basukume bangasayisabi lutho, bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama-record lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amanene. Abantu abanengi sebechemile abanene. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi. Abantu bangakuma nazo bafike bakhuluma iqiniso abantu bakithi bangesabi lutho iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambi kwenduna zabo abavele bephila lazo ambonke
hayi lati siyabonga ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye FNB Stadium kodwa lehluleka ukugcwalisa lenkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamajuma isikhombisa i 70,000. Iningi likhangelele ukuthi kulibone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hayi umumo unjengenjwayelo yebo khona ku social media uyezwa nje iziphithiphithi zenkulumo zani lokhu lalokhu namhlanje bekuyisiphithiphithi kukhulunywa sengathi kukhona amalunga e-MK afice kwenye ilibrary thizana e-KZN kunamabhaloti into efanani kodwa akula tension leyana thina esiyake siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election kuyakhankaswa nje abantu bayazihambela nje hayi
kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu
umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho amabandla wonke angathi alithola ithuba yebo phela kulokukhononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla kumanje nje ikhasa ilawule ukuthi kule advert yase Democratic Alliance ibechisa ibonikisa umzekeliso wokuchiseka kweflag yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert sekungathi SABC ibingasayiflightanga ikhasa yathi hhayi akukho njalo ayiflaythwe leyo futhi iyakufaka lokuthi SABC kumele isayiniswe i-500,000 ngokwala lokho so amathuba akhona abanikwa abezepolitics yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa
phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona labo bezombusazwe kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho akusoze kube sekududulwa yini abantu
akwenzakalanga ngohlobo lolu esasesilwe sabela kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie vele lithi ama-foreigners akahambe yiyo i-core topic yekhampeni yabo i-FF nayo izwakale isiklarifya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa itho abantu abakhululeka ukungena kwele South Africa kumbe kungabi neminyene yakuklarifya ukuthi yona ikuchaza kanjalo so i-topic leyo iba nkulu kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusayo ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa ke ukuthi kwenziwe into nje kudedengwa akukho lula umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lobo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphatha amandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye owaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviate kumbe yasaba ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it, ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othole ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulagqwetha kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo, ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungela bufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo oqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuzithola itendensi enkalakatha ukuthi yakwethuta la uthole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikhona kuthiwe ushiye ngale omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le ndubo lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icalela sesithi hayi bona umuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeneni icala leni. So kenini wena ukwenzileni na? Mina sesithi hayi mina madame nangikwenzanga into lezi, but usually iqiniso livele liyazimela umuntu yawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona lezo zenzakale ngayo amafekthi angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo kwenzanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwenza. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person.
Njengabatsha laqalisa njani? Beselile mali nayo yokuphathisa kumbe kulezinye iindlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale sikuyilananzelela ukuthi hayi kazi ma ungenamali vele kunzima ukuqalisa into, but akunjani. Thina sinje so sinjengesiyiti kunje kanje, so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona khona besindlela esingabantu esiqale singenamali sithi kuma-eyunivesithi. Mina ngiqede 2020 e-University of Pretoria and ngizengumuntu akade osebenzela phala laphiya eZimbabwe ngazama lokhuyana ngingakagidini ngokuhamba ngalokhu endlela engizele ngikufundileyo e-university. Ngazama ngasebenza imandashi ngasebenza ngaphi, but my bigger goal always is ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha. Pho kwabanye abasakhulayo thini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and has a plan and has a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kungiso sikhona namhla siyithule ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sigetile asilamali yokuyamaphi inxa yetol ukuthi lithuthela sisethengikhoku la ma-chips abanaasilani sizilakshure, but we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zayenzakala. Imali in our economy is in Zimbabwe, it's a hard economy already, but in Zima, in Dalo, it doesn't mean there is no progress or there is no groundbreaking ideas that we have. We do have them, but start talking about it. Have a conversation with someone. In the Zimbabwe, it's because of the conversation that is coming from anywhere. We know Zimbabwe to never happen the life, not to one, Zimbabwe to happen the life, not to be in a high school. Talk to someone, you know, in doctor in networking, and the networking has really brought CD up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking, we only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And we need to go in a little corner or in using
Ukuthi igaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Shinkirai Nyandare owe I didn't do it, IDDI. asihlangane ngesikhathi esifanayo yeviki ezayo. Olivalelisayo Njabo Kanyoza.
Siyabonga Thabo Kancube.
Sigcina masiwa wena owenze
usenziwe
mina masiwa wena
ukuza masiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetheya zidinga amadlelo aluhlaza kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi hayi athathe lowo muntu abephansi wakhe ngoba yayiqinise elihle ukuthatha umuntu osebhotswana wonesezimbabwe hhayi vele kakusebenzi ukuthatha umuntu esecanada wonela uthi sesithathini vele kuhle kuphikisa nelibala lona lesithi likhathini sokudala ukuthi abantu abachadileyo baze nabantu abahlala bengandawoni njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye omunye abe lomunye omngane okuyinto engekoyo esintini sakwethu njalo kuyinto elihlazo ikakhulu kithomas.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kule nkundla zokuxhumana o-WhatsApp labo-Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo ayithathwa ngabo-anti
kwabathatheleyo bobabili into zeWhatsApp into zobulezi bulenjina zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulimi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xabe seCanada Canada xabe seSouth Africa South Africa kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi laba bobabili sokumele babe ndawo xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilutshwana lokuyana okokuthi umuntu uyoagatha umfazi yena esecanada umfazi elakhe ezimbabwe hhayi kulihlaza elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngobulele kuthathela ukuthi akuwatshela ku-ayinle kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse ebuxongenelele ayisiwusho oqakubi athi sokutheni sikelaziinikiwe sokutheni sikajuda uhota njani chibilika kunengi okuvusela umuntu elei so kuqakatheka nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongweni hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp.
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela o-anti khonapho
hayi babe ndawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngabali ilaba nabo kuhlobo okukhathana solongu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lomkhwenyana athathi nabayi ebukane wabo phakona lemabhuseni enkayi abathi elithi umntwane selo mngane batsho bathi hhayi kubambenini beselibatsela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba akula muntu ongasebenza eCanada engayikibo loba nini sebe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakala thi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini baphiwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela omakhale khuthini
amalobola besebhadalwa nge-MoneyGram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ikuzibusiseke sekungathi osikhulumisane na izimadlalela ezimali lezo ziphume ukuza kodwa kulindelwe ukuthi uyezu uzolizela ilobolo ekhaya laye vela ahlale koda ukuze efikile leso sikhathi abandizelazo afika zizihlele bizihlele ahlade nakhiphe khona ilobolo
manje lokwane kwakusenzakala ekadeni ukuthi ngase kungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana
kwa ushupade konapo ukubona majiko sema lenganga ase dala iko konoko kele kuti wakumele ecebe nakubabakazi fo umabakazi abe ngasabonela akathola kaijuda ukuthi usiye banganini abangane bathi mina kuyini jelebe nyakwenza so mina kuyini abangane besebe kulahla bakulahle ezishimu endiwapho ngenxa yokuthi usele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akube nephasa amaphala.
Loke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Ungamanje ke sengilichiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe indaba yethu esigcine sikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaEzekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhutheleyo. Sizayibala isikola uverse 1 siya ku 5. Uverse 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcila amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndoda nomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi ngosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profeta phezu kwalawa amathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5 labe siyagcina khona. Isho kanje inkosi uJehova kulawa amathambo ithi bikani nyawu ngenisa kini umoya niphile. Lihlobo zinkosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule esindawonye sakhuluma ngesikubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi laba esihlala khona leziqinti ukuyagcina ngokuqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqweni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabula abantu abahlaba ngana khona sengithi le ndaweni zokujabula njengasemabholeni uzahlangana le nkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uEzekiya ubana ukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo zinkulumo zokuletha ingxabano eziletha ukukhathala eziletha indlala eziletha ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uEzekiya uyabuzwa labo bona abantu abanje bangabalalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashelane benze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelwe lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngaphi. Uthi umtata abantwana bazawudlana akhangele lalabo ababaphetheyo aficithi labo kengxenye wamathambo okwedlula awakhe ngobana kabalandaba akabanaki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadizi lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo. UNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bami baze badubeka, ngisho laseZimbabwe badubeka. Kodwa ke abuye athi laba abantu bazavuka kwelinye ilanga baphile, ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova uza kubaphefumulela umoya kuthi lokho okubaphambanisa kususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa. Asikhuleke Baba Thixo oyingcwele, phefumulela umoya wakho esizweni sakithi, abantu bakho baphile njengokumisa kwakho. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasipha lolu daba, kodwa uqala ngokusethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezulu kwengalanele Manyika Diamonds linqobele wanje nge-1 kanya, okuyimpumela yetsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Iqembu le-Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele Dynamos nge-1 kanya, njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobele Cape United nge-2-1, njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHighlanders libe ngutshili lobhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel, njalo limpumela itshiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni ophakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo, iqembu leArnel libe ngutshili lobhanqa 0-0 leBulawayo Chiefs. Emdlalweni okuse kundleni luveve ngimele 37 kobulawayo ngingumuJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
UGomba uthi wayezimisele uyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange, kodwa abachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006 2007 angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama last minute nje ngiyezwa ukuthi ngiregistiwe kuDynamo kuChampions League lapho engikhona khona lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangidelisi kwamuntu ngiyakuHighlanders.
UGomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga akalansolo, ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibuze ukudlala kuvuso, ngoba nganginabangane ngalo ona uVusa sasidlala sonteam engitshebe ngibakhazi ukuthi ngangifuna sibili but akusayenzakalanga, kodwa isifiso sasikhulu. Kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos ngoba lapho ngale ngadlala ngayadlala iChampions League kwaba mnandi.
UGomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ka-2008. Uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho okwamkhuthaza ukuba abophe ziqine emdlalweni wenguqu.
Owangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisiwe ngoCalisto Basua owayedlala iDynamo. Ngiyahlangana ngiyabantu ukuthi abantu bayibona umuntu ozivali ngebhora yikho okwangenzeka ukuthi umkhosi wami ngibe ngumuntu ebholeni.
Ugomba uzalelwe edolobheni leWangie mhla zinhlanu kunyaka kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqembu kweleZimbabwe abalisa eleWangie, eleGhanas kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqembu abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Futhi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanager yeqembu leZBC Wangie, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gande.